kukhona ngani ukuthi egcekeni ukuthi vele iqilile njalo babhize abantu bezek ngokuthi bazama ukuthi bathole ukuthi bangenza njani ukuthi uphezele umnangi kagwacile la manamba eneleyo. Lokhu siyazi ukuthi kunjenje babhize kabalali bezama ukuthi badlale ngezinombolo zenzele net ukuthi obe ngupresident umnangi kagwacile wenile kulolu khetho. Kuqiniseke lokuthi upresident Nelson Chamisa usewinile ukhetho lolu. Ngaleyo ndlela sokumele ukuthi Zach icho ukuthi ngubani ophumeleleyo kulolu khetho. Siqhubekele phambili lize lathi lingene esibangeni sokuthuthuka.
Abantu baza kuthi Dr. Sibandani, lobo bufakazi bani obuveza khonokho okukhuluma ngakho?
Ubufakazi obukhona bo ukuthi abantu bezek siyabacela-ke manje ukuthi hayi nxa lina libone ngani lile elikukhulumayo kuyiqiniso, khiphani iinambali zenelilazo lizake emphakathini, kwaziwe ukuthi lithi abantu abavota kuma-polling station wonke ngobani bangaki. Singakhangela zenezi number sizabona ukuthi iZack ifile number eziningi ezedlula lezi zabantu ababe ekade beselelisa ukuvota kuma-polling station. iZack njengoba iyo evunyelwe ngomthetho ukuthi iphathe iinamba ezinjengazenezo, yiyo enomlando wokuthi itshengise uZulu ukuthi iinamba zayo ziliqiniso njalo zilandelana nalokho wabhalwa phansi ngama-election agent ngesikhathi kubalwa amavoti.
Sizwile ke iZack sithi izalibiza kuma-ofisi nayo khona ngapho ilivezele ukuthi into zihamba njani. Sebelibizile yini njalo lihambile nxa belibizile bathene?
Sidingi kubizwa ngabasithumele nje kuphela. Sikubiza ke soko sithi i-database yabo, iinumber zabo abasebenza ngazo, zona zodwa ziyazikhulumela phela. Abantu bezek kutho ukuthi imesik abazazi, yikho besefile ukubala. Mhlawumbe bazifundiswa ngupresident umnangi wakho o-4+10 i-40. Into eqakathekileyo ukuthi nxa bangaletha lezo number ingcwethi ezikwazi ngezenombolo zizawubona ngelihlelilodwa nje kuphela ukuthi hayi la ma-number awahambelani.
Pho-ke njengoba amasotsha kukhanyangazane abe lokhu esemigwaqweni, abantu baza qhubeka njani besiya phambili ngakhonokho elizama ukulwisana lakho?
Abantu bezimbabwe banendlela eziningi kakhulu abangenza ngazo ukuthi uhulumende wabo alalele izikhalazo zabo. Njalo iZack kufanele ikhumbule ukuthi akusiwo makhothi alamandla kakhulu elizweni, kasiwo masotsha. Amandla okubusa le mvumo yokubusa abantu ivele ebantwini. Ngakho-ke iZack kufanele inanzelele ukuthi nxa abantu bezimbabwe besithi hayi bo tshintshanini izenzo, guqulani ukwenza kwenu, tshintshayi mayitiro. Batsho beqinisile njalo abasuze beke thise iZack ize ifunde kahle.